uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla sixoxa lezakhamizi emadobho esebeleni seMatherland South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. UNkosazana Mary Mhlanga ohlala kuWard 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwayo amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa, abadala bahamba sibili abaningi ngobuningi bahlatshwa. Kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa, abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala. Sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
UNkosazana Mhlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela laseSt Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingane inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewadini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangala mabhasikili, abangala zinqola, kunzima ukuyafika khona esibhedlela.
UBhekimpilo Sibanda ohlala eMakhaza eWard 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lelu lwe-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani basehlelemva, kodwa kathesi sokukhona ukuzisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa ihluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushoda, bathi usaselayinini uzothola umuthi usuphelile, ubuyele njalo usaselayinini uzothola usuphelile, uthi usahlele emakhaya uzothola hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwala khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashoda. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
USibanda uthi kayitholakali ijekiseni le makilinika.
Kuthiwa kumele siye kumakliniki singasayi emaphisa hospital. So abaningi bahambile lapho kumakliniki futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlube mningi, maybe ingxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward, abantu bazohlatshelwa lapho vele base babuye belungisile ngoba bele namba yokuthi ku-ward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka, bahle babuye bekhangele inamba engako bafike bahlabe baqede baye kwe-ward bahlabe beqede. Ngibona ingani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulatshwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBaguk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7.